Indaba yezijeziso zenotho le ukuchitha isikhathi iSADC ibifanele ukuthi ingakhulumi ngama-sanctions ikhulume ngalokho okuba ngama-sanctions. iSADC ifanele ithi iZimbabwe i-government yeZimbabwe kayisuse ama-sanctions ewafake phezu kwabantu abangavunyelwa ukulila ngodaba lwegukurawundi abafaka amatshe okuhlonipha abedlula emhlabeni athathwe yi-government yeZimbabwe idilize konke okwakhiweyo. iSADC ibifanele batshele ukuthi balungise udaba lwegukurawundi lombhuqazwe. I-government yeZimbabwe ihlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, ihlonipha i-constitution, iyeke ubusela i-corruption. Yikho iSADC ebefanele ukuthi kukhulume. Lokho okunye kungenziwa lokho leli zijeziso zenotho zizasuka. Kodwa-ke bakhetha ukukhuluma ngento engelamsebenzi, ukujeziswa kwabantu ababili abathathu ngamazwe asentshonalanga, bakhohlwa ngokujeziswa kwezigidigidi zabantu abajeziswa ngobuyanga lokuthwala nzima bebuswa iZANU PF kabi kangaka. Ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini beZimbabwe yiZANU ngokuba sakabi. Ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini ababulawa ngegukurawundi nezihlobo zabo ezilokhu zisaphila ngaphansi kobunzima obukhulu zingavunyelwa ukulilela izihlobo zabo. Yikho iSADC ebefanele ikhulume ngakho, hayi lokho okunye kukhulumileyo.
Udaba lokuthi kuthunyelwe amabutho ukuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique, lona ulubona njani?
Kuqakathekile ukuthi abantu beMozambique bavikeleke nxa kulobubi obungabe busenzeka, omama labantwana njengalokhu sasikubona abantu bebulawa ngendlela ebuhlungu. Ilizwe nxa liyabe lihlaselwe kungafanelanga, kuyabe kufanele ukuthi livikelwe. Kodwa kayikho indlela ezavikela ilizwe leMozambique njengokuthi libuswe kahle, lihloniphe amalungelo abantu, inotho iye kuye wonke umuntu, kungabi khona umuntu obandlululwa enothweni, kungabi khona umuntu obandlululwa lula ngolima lukhulumayo kumbe ngendawo ahlala kiyo. Nxa ngabe bengakwenzanga khona lokho, kakula SADC engavikela iMozambique, akula United Nations engavikela iMozambique, kuzahlala kulobubi. Ububi buqedwa ngokubusa kahle, hayi amasosha. Ngakho-ke iSADC kumele ithumele kakhulu ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ukuhlonitshwa komthetho, ukuhlonitshwa kwe-constitution, lokuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu, inotho ifinyelele kuye wonke umuntu. Ngaleyo ndlela iSADC izavikela iMozambique, hayi ngezikhali nje kuphela.